Iqula elikhokhelwa libhanga elikhulu elizweni ele Reserve Bank liphakathi kokuhlolisisa imbangela yokuvalwa kanye lokungathuthuki kwamafekithali akobulawayo ngendlela yokuwavuselela. Kodwa umeli webulawayo East edalele parliamente njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi unuka santungwana.
Mina njengomtaka Khumalo uMamtunga ngizwa ukuthi imihlolo yamantunga le namhlanje iZANU-PF ngikhona le-RPZ ngikhona bekwazi ukuthi amankampani kobulawayo avalwa bafuna ukuzoncedisa ngokuthi sesiya kukhetho sebezama ukuthi bakhombise abantu bakobulawayo ngokuthi bazabavulela imisebenzi bezethu babavotele beceda ukubavotela sebebaleka. IZANU ivele ikwazi ukusukela ngo-2000 iZimbabwe Congress of Trade Unions ikhala ngokuthi imisebenzi yaphela kobulawayo. Lamakhampani ayedlula more than 1000 avalwayo kobulawayo. Abantu bawuhlaba umkhosi baze badinga iZANU ngalalelanga. So akula nto abazeyidinga ngokuthi bazoncedisa bencedisani bona beyibo abenze ukuthi amakhampani lawa avalwe. Amaningi satshelwa ukuthi kumele asuke kobulawayo abuye azevula eHarare. Lanamhlanje asuka abuye azovula eHarare. Bazama ukuthi bathenge uZulu wakobulawayo ukuthi anelise ukuvotela iZANU ngokuthi ibuye yabavulela imisebenzi.
Umeli wephelandaba Mpophoma edalele ephalamende umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF uncoma uhulumende njalo uthi kufanele idolobho lakobulawayo libizwe njengelayizolo elokuthi kontuthu ziyathunqa.
Ungakukhangelisisa amafektari ebesephendulaba aba ngamathethi pho nxa erabizeni sikubona sokufanele sibuya ubane kulungise lokho siyakuthakazelela kakhulu kolokho. Laba abacabanga ukuthi mhlawumbe yinto yepolitiki mbona abantu abasalele emuva kakhulu ngoba mina njengommeli wephalamende kobulawayo bengikhona ngale iviki ephelileyo ngibona izinto zisenzakala. Ngibonile abantu sebecasa ukuqhatshwa enarazenti sebeqhatsha omelini bayaqhatsha o-Archer Clothing bayaqhatsha endawo ezinengi ngiyaqhatshwa ngitsho laku-C S C ngane sebelungisele ukuthi baqhatshwe ngoba i-C S C sibambane le-NASA ukubana bavuselele i-C S C yethu khona ngale. So lokho akusonto yokuthi ubetha kubanje amehlo kumbe kuyapolitikwa yinto ehambelana nohulumende omutsha ongeneyo ozike i-100 days izobana kumele kube sekule nguquko ezithize itshengisela ubana ha-a sokutshintshile inyathelo sokuhanjwa ngolunye inyawo lapha sokuvulwa ama-industry okwempelampela hayi khona okwepolitiki.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Ngibona njengani linyathelo elihle sile ngoba kumele uqale wenze i-research ungakafaki imali kodwa kumele i-RPZ ihle itshele abantu ukuthi yikho esiwutholileyo sizafaka imali kumafektari lawa nalawa nalawa ngenxa yezizathu ezithile. Asifuni ukuthi benze i-research yabo bethule. Kunganceda ukuthi uhulumente ayithole imali ngoba uyabe esenze i-research ukuthi abekwazi ukuthi umfunakala imali engakanani uthi amafestivali lawo avuseleke.
Umsekeli kasibalukhulu we-RBZ unkosikazi Khuphukile Mlambo ugcizelele kumsakazo we-ZBC ukuthi ibhanga leli lifuna ukubuyisela idolobho lakobulawayo kusimo elalikuso kudala. Ngimele i-Studio 7 ngikhonapha e-Washington DC ngingusithandekile Mhlanga.